ukuphiwa imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka imiqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphiwa wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyabe ekucabinet esembusweni liyana yinto ebhalwe phansi asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwa imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje iqambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lo nokukhuluma kuyamfula ibandla lakhe lokuthi alihlanganise lakho liyamfula so asingeke sithi thina imota yiyo kade izamphilisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe alezi mota ama-ministers alezi mota so ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono umongameli yena u-Emmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye
ye kodwa ke ye siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena ku-Pollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle sibona zana kula lutho soluyenziwe i-Pollard so yikho phela uchabise sithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho
angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambe umsebenzi owenziwa yi-Pollard yiwo suyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusive it sokuhlanganisa umuntu wonke ungakhumbula manje esinde ye-Commonwealth babuyile labo bezokha ngikhangela abokukhangelayo and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe yi-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiswele ku-Commonwealth mbona ngathi mina lokho okwenziwe yi-Pollard isiyenze okusemandleni ayo sokuthi soku-League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela bengikhangelele ku-development political sibe sesikhangela nje ku-development economical yes kulama-challenges here now ngendaba zama-sanctions kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years kule trend sibile nkulu kulo mahluko omkhulu kakhulu bakhayela infrastructure amadamu imigwaqo yiyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwufisayo.